akumangalisi ukuthi in fact ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona bayabusa bengadlalisa ama-resources elizwe bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya ngabe kuthiwa bekuyi-congress ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences kuthiwa hhayi kwaphrobhuza amabizo kuma-provinces bagcina bevotile bagcina bethe hhayi either bavumelana no-emerson abanye bathi bavumelana nogovea omunye wawina phakathi kwabo but bakuyaka kuthiwa chethe-chethe isihamba no-emerson etcetera etcetera ayisiyo nto etshengisa umbusazwe okhululekileyo
akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuZANU PF njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke
abantu beZANU sukela ngo-2017 lapho abathi bexothwa u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days base begida bexothwa umgaka bonke ungabakuzwa ngaphakathi nakwabo ukuthi lisikela njani umuntu ohluleke kanje bonke bazakuthetha silatshoyisa kungaba umuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba ngavuka ekuseni sebemxotshile ubaba lo uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona so ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo bonke abantu bankona ba-operat-a njenge-robot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakutholi but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadefenda ekugangeni kwabo
nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngaphi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa
uyakhumbula u-Emerson esithi ngemva kukababa umgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke o-opa baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banezondo ngomgabe so iZANU awulaleli lokhu abakutshoyo iZANU libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe balutshwani abantu ezimbabwe abasekela iZANU kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni uma esithi uvisele u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.